ngibona nje imizamo yakhona lapha laphiyana, kodwa ke abantu bagcine ngonkulunkulu ngecapacity kahulumende wethu la, ngokuthi ngabe mhlawumgciwane leli limemethekela hlasela njengesakubona kwamanye amazwe, kubo Italy, kubo Spain, kubo Brazil, ngabe abantu sesiphelile lapha ngoba uhulumende wethu akalalo esikuthi ngesilungu yicapacity, i-testing capacity yokuthi abantu bathe bahlolwe. So imizamo kahulumende yebo ikhona, kodwa ke hayi ilingene ukwenelisa kukahulumende weZimbabwe. So kukahulumende siyakubona, kodwa hayi angeke ngasho ukuthi kuqinile, ngoba uhulumende ule ma-challenges amaningi kakhulu ahlangana lawo ayenza kube nzima ukuthi abantu bavikeleke.
Siyezwa njalo ukuthi kulabanye abambalwa ababaleka kuma-quarantine centers. Kungabe kuswelakala yini okokusebenzisa kumbe ukuphathwa kuhle okwenza abantu bebe bebaleka kulezi ndawo?
Yebo, sesike salunguza kwamanye ama-quarantine centers. Akuniki themba nxa ungaba kuleyana indawo. Uyathola abantu behlohlelwe eBedbridge laphana okwakuyihoteli khona, bebaningi kakhulu, beshare amarumu kuminyene, bengela kudla, lento ezinjalo. Kungathiwa bathola ibhasi abayegweru, bamelela ibhasi yakhona, abahlaliswa khonapho bemelele ibhasi ukuthi ibhasi yabo izikwane inani labantu abafunakala. Angakutsho nje ngamafitshane yokuthi uhulumende wethu layo i-capacity, bekudingeka ukuthi sibambisane ekuluseni lalolu dubo ubhubhane lwe-COVID-19.